go VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Kolamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesine mhla ka 23 Mabasa 2020 nguPraxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje. Lokhu bebane abantu asebebulewe ngumkhuhlane wecoronavirus eZimbabwe. Asebefunyenwe belalo labo bengamashumi amabili lathoba minembili 28. Kuthi-ke emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezedlula ezimbili lengxenye 2,659,557 asebefunyenwe belegciwane lecoronavirus.
Na sikhuluma sithi khona na singathi ama basic commodities ama price abuyele from 25 March. Esizibuza khona ukuthi izinto zona lezi vele ziya manufacture yini kanti esizikhuluma sinje njoba i-economy yethu siyazi sokuthi izinto eziningi siyazi importers.
Lanxa lisamukelwa ngenjabulo enkulu inyathelo likahulumende lokuthi intengo yempahla ikakhulu eyokudla yehliswe lokwesabela ukubana kuzobangela ukusilela kwezinto eziningi.
Siyacela ukuthi abantwana bengavuli bisithini ngoba abantwana bethu ngabanawo into uniform enxebe ngaphepha kulomkhuhlane wecorona. Nxa bengaya ngenswele zabo zokuthi abanama-inform ngabona ama-cases amaningi lokugula kwabantwana abaningi.
Iningi labazali labalwela ilungelo loluntu sebekhuthaze uhulumende ukubana engavuli izikolo masinyane ukwenzela ukwenqabela ukumemetheka lokuthelelwana kwegciwane le-coronavirus. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Lokhu bebane abantu asebebuliwe ngumkhuhlane we-coronavirus eZimbabwe asebefunyenwe belalo labo bengamashumi amabili lathoba minembili 28. Kuthi-ke emhlabeni jikelele asebefunyanwe belegciwane le-COVID-19 sebeyizigidi ezedlula ezimbili lengxenye 2,659,557. Phakathi kwalelo nani iMelika yiyo elokhu ikhokhela ile nkulungwane phose ezingamakhulu athoba munemunye 843,957. Emhlabeni jikelele sebezinkulungwane ezilikhulu lamashumi phose athoba munemunye 185,494 asebebulewe yi-COVID-19. Emazweni awezwekazi le-Afrika sebezinkulungwane ezidlula kancane amashumi amabili lengxenye 26,144 asebefunyenwe belegciwane le-coronavirus leli. Ele-Egypt yilo elikhokhelayo namhlanje ekubeni lenani eliphezulu lasebefunyanwe belegciwane leli ezwekazi le-Afrika lile nkulungwane phose ezintathu lengxenye 3,659, lilandelwa ngele-South Africa lalo elile nkulungwane ezidlula kancane ezintathu lengxenye 3,635. I-COVID-19 isibulele abazinkulungwane lamakhulu edlula kancane amabili 1,247 ezwekazi le-Afrika. Kuthi asebesinde kulo sebezinkulungwane ezidlula eziyisikhombisa 7,033.
Umsakazo we-Voice of America ulikhuthaza ukuthi likhethe umuntu elimaziyo olwisana kakhulu lomkhuhlane we-coronavirus COVID-19. Ungakhetha umakhelwane wakho, inkokheli yendawo ohlala khona, abezempilakahle labanye. Ungenza njalo thumela igama lakhe lenombolo yakho uchasise ngamafitshane akwenzayo ku-email ethi voaleaders@voanews.com kumbe kuWhatsApp kunombolo ethi +1 202 465 0318. Ngizaphinda njalo +1 202 465 0318.
Lanxa lisemukelwa ngenjabulo inyathelo likahulumende lokuthi intengo yempahla yonke edingakalayo empilweni yomuntu ibuyele kuleyo eyayikhona mhla ka 25 Mbimbitho 2020, kulokwesabela ukubana kuzobangela ukuswelakala kwayo yonke into njengalokho osokuke kwenzakala lapho kuthe kwathathwa inyathelo elifanayo. UMavis Gamal usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kuvezwe ngabenhlanganiso ezehlukeneyo ezisebenzisana lozulu ngemva kombiko kamgcini sihlalo wequla elilawula okuphathelane le-coronavirus ele Interministerial Task Force on COVID-19 Response Team ongumsekeli kamongameli uMnumzana Kembo Mohadi. Embikweni wakhe awethulele intatheli zindaba izolo, uMohadi uthi uhulumende lequla lakhe bathethele linyathelo ukulondoloza inhlalakahle yabaswelayo ngemva kokunanzelela ukuba isikhuphuke kakhulu intengo yokudingakalayo empilweni umuntu. Uthe kuyinto edanisayo ukuba osomabhizimusi abaningi bahle bakhuphula intengo yokudla okunjengempuphu, isinkwa, ithukela, amafutha okuphekisa, iflawa lokunye ngemva kokuba umongameli Emmerson Mnangagwa ethule iziqondiso zokuthi abantu bahlale emakhaya eze lockdown ngendlela yokuvimba ukusabalala kwegciwane le-coronavirus elizweni. Unobhala jikelele wenhlanganiso emela isebenzi yeZimbabwe Congress of Trade Unions, uMnumzana Jafet Moyo, uthi lokhu yikho kanye abahlezi bekukhankasela.
Singazi ukuthi lokhu uhulumende othe akwehle sizaqhubeka sikuthola yini emashopu. Isikhathini esedlule sayibona ubhizimisi nxa esethe uhulumende kabayehlise intengo, izinto eziningi zisuka ke ziswelakale ezitolo bese zitholakala ke ku-black market. Singazi ukuthi okwamanje ubhizimisi ke uvumile yini lokhu.
Uthi kodwa kuyadingakala ukuthi kube le ndlela yokuthi osomabhizimusi labo bathole usekelo.
Abantu kabatholi phela imali, angazayo bethi ngosuku ngosuku nxa besiya ezitolo bethola ithukela ikhwelile, bethola amafutha akhwelile, akhwela suku zonke. Kanti ke imali ayitholakali, imali kayikhweli suku zonke. Sibona ngani abamabhizinisi ungani yibo abalenkinga ngendaba ke yentengo. Kodwa uhulumende wenze into enhle esingakwazi ukuthi abamabhizimisi ke bazalandela yini ke lokhu okuyethulwe nguhulumende.
Isakhamuzi semzini we-Milton Park eHarare, uMnumzana Collins Ncube, usola uhulumende ethi uphuzile ukuthatha leli nyathelo.
Uzama ukubhula umlilo osuvele subhebha kakhulu, osuspredile kakhulu, ngoba nxa sikhuluma sithi khona nxa singathi ama-basic commodities ama-price abuyele from 25 March. Esizibuza khona ukuthi izinto zona lezi vele ziyamanufacture yini kathi esi kuluma sinje njoba i-economy yethu siyazi sokuthi izinto eziningi siyazi importers.
Le mali ebikwa itholiswa abaswelayo ukuthi baziphilise, uNcube uthi ayincedi ngalutho.
Engizibuza khona ukuthi imali yona le iyasebenzani, ngoba khathesi sigayela so abantu baswela izinto ezilula ezinjengempuphu. Uhulumende kazama imizamo ukuthi abantu bethole into ezinjengempuphu lula.
Kuphenyo olwenziwe nguhulumende enyakenye luveze ukuba imuli kumele ibe lenkulungwane phose ezinhlanu zamadola $4,656 ukuthenga konke okudingakalayo empilweni. Kodwa kuthe kusiyafika umhlaka 11 Mabasa ibisikhuphuke yaya kunkulungwane phose eziyisikhombisa $6,660.84 ukuthenga impahla yinye. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Edabeni olufanayo, uBulawayo wamukele ngemibono ehlukileyo isaziso sikamsekeli kamongameli uMnumzana Kembo Mohadi sokuthi intengo yempahla kumele ibuyele lapho yayikhona ngenyanga edluleyo kambimbitho, ngoba isiqanise ukwedlulisa amalawulo kungela sizathu. Wanastasia Ndlovu sethulela lolu daba.
Emizameni yokumelana lokuqansa kwentengo yempahla ezitolo, uhulumende ulaye ukuba intengo yakho konke okuqansileyo yehliswe. Lokhu kwamukelwe ngenjabulo ngabanengi, kodwa abanye besithi laloba kulinyathela elihle kulakho ukudala ezinye inhlupho zokusilela kwempahla, abezitolo bengasafuni ukuthengisela uzulu. Unkosikazi Linda Sibanda yena uthi uyasisekela isinqumo sikahulumende.
Mina indaba ama prices ngibona ngani ngumqondo omuhle kakhulu. Asinanzeleleni ukuthi khona ngaleso sikhathi uzefikela namuhla sihlezi phansi, imali wangena layo endlini yiyona le esebenzayo, akule enye ingenayo. Lapho esagcina khona ama prices ayayikho khona ngomathi uzefike namuhla sokusesabeka bakithi. Umqondo omuhle sibili okaVP Mohadi.
Isakhamuzi sakobulawayo uNdodana Moyo uthi kulinyathela elihle kodwa lingapheleli ekukhulumeni.
Kuyinkuthazo eqakathekileyo njalo esiyamukelayo, kodwa iba lesisindo uma sekuthe kwathathwa inyathela ingabe inkulumo kuphela ezaphelela emaredweni lemaphepheni. Sikhangelele ukubona amapolisa labo bonke abakhangele ngokuvikelwa kwabantu bangene ezitolo bahlolisise intengo lezi kuthi labo abephula imithetho babotshwe.
Umcebisi kwezemikhankaso enhlanganisweni yamalungelo abathengi e-National Consumer Rights Association, umnumzana Efincube, uthi intengo yempahla kumele yehliswe ngoba sekukhama abantu.
Izinto vele kumele zehliswe ngokuba ngendlela esezingakhona senza ukuthi abantu bathwale nzima okunye okumangalisayo. Impilo isenzima, bona abantu behleze ezindlini bengavunyelwa ukubhoda, bengavunyelwa ukuya lapho kungaphe kuchiphe khona. Lokho kahulumende olokhu ekhuluma engalungisi, kunini ekhuluma ethembisa kusiba liphupha athi ngizalungisa, angalungisi, kalungise kubonakale.
Ilunga ledale lephalamende kobulawayo elimele iphumula unkosikazi Sichelesile Mahlangu uvumelane lo Vice President Mohadi.
Ngivumelana laye lami uVP lapho, because ngithe ngikhangela i-cooking oil before lockdown ibingama 60 something dollars, 50 something dollars. Kanti sikhuluma nge-cooking oil emagrosa, emagrosa, emalokishini, ikuwo $200. E-town ikuwo $144. So, ngobangaka abazenelisa.
Izolo umsekeli kamongameli umnumzana Kembo Mohadi, ongumgcini sihlalo njalo we-Interministerial Task Force on COVID-19, uphe isiqondiso sokuba zonke izitolo ezikhuphule intengo kaziphange zehlise iye lapho eyayimi khona mhla zingamashumi amabili lanhlanu ngombimbitho lonyaka. UMohadi utsho lokhu evumelana labosomabhizimusi abalungisa lezi mpahla kanye lenhlanganiso ezehlukeneyo zabosomabhizimusi, ethi ukuqansa kwentengo lokhu akulasizathu ngesikhathi ilizwe libhekane lodubo legcikwane le-COVID-19 kanye lesiqondiso sokuba abantu bahlale emakhaya emizameni yokuvimba ukuthelelwana kwalo. Ngimele iStudio 7, ngikobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu. Direct from Washington,
the voice of America, VOA. Iningi labazali labalwela ilungelo loluntu sebekhuthaze uhulumende ukubana engavuli izikolo masinyane ukwenzela ukwenqabela ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus. Uhulumende ubikwa esithi usahlolisisa lolu daba lokuthi kungenzeka ukuthi izikolo zivulwe ngenyanga kaNcwabakazi. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba, usithandekile emhlanga weStudio 7 uxoxe lenkosikazi Patricia Chabalala, umsekeli kamgcini sihlalo wenhlanganiso yobulawayo Progressive Residents Association, othi uvumelana lalowo mbono.
Siyacela ukuthi abantwana bengavuli this thing ngewinter le bengavuli. Bake bayidluli winter le bengavulanga, bavule sokukhudumala. Ngoba abantwana bethu abaningi ngabana winter uniform. Iyadura njalo winter ya uniform yakuthi ayikhudumali ngoba yezwe ngemendi enengi yangkhona. Ungeza kuthiwa winter kwabe kuyimendi lebugeza njalo ama-tracks uthi angikhona noma ekhona ayadura kakhulu. Okokuthi abantwana abaningivele ngabalawo, siyacela ukuthi kungavulwa izikolo, abantwana bangayi kuli winter esikolo kuke kwedlule engxebe ngaphepha kulo mkhuhlane we-corona. Ngoba niqinisile nxa bengaya ngokungeswele zabo zokuthi abanama-inform singabona ama-cases amaningi, lokugula kwabantwana abaningi, lokufa kwabantwana abaningi. Ngikhuluma kakhulu ngikhangele intandane zami vele akazilawo, kunzima, azina lamajesi kuyahawulisa, kubona sokuchotshotile sokuphonga ukuthi kugijima kusiya esikolo. Yikho bengicela ukuthi siyacela ukuthi kungavulwa izikolo.
Inhlanganiso yakho yokulondoloza abantwana abazintandane iqhubeka njani, njalo lenelisile yini ukuthola kuhulumende imali leyo eyabelwa abaswelayo?
Kufuze uhulumende ehle phansi abone ukuthi iyancedisa kobulawayo, ngoba angikaboni amafutha ampazephiwa bendokhe ngikhangele ku-ZBC angikaboni kobulawayo ukuthi baphiwe ngaphi. Kodwa ngiyezwa ukuthi kwezinye indawo baphiwe khona pha kobulawayo, kodwa ngingakuboni kusehla kusiya phansi, ngoba kumele kwehle kubuye phansi.
Lo-ke ngunkosazana Patricia Chabalala, umsekeli kamgcini sihlalo wenhlanganiso elwela amalungelo izakhamizi zakobulawayo eyobulawayo Progressive Residents Association, ubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7 ekhona le kobulawayo. Igcikwane le-coronavirus selichiye uZulu evalelwe endlini esebheke uhulumende ukuthi aphathise ngalesi sikhathi abantu beswela ukudla lezinye indingeko. Lokhu kungabangela na ukuthi uZulu avotele ibandla elibusayo ngenxa yokuphathisa abantu ngalesi sikhathi. Ukuhlaziya lolu daba, uChris Gande uxoxele lesiphathamandla se-MDCT ekhokhelwa nguNkosazana Thokozani Khuphe. Umnumzana Dan Moyo endawonye lesikhulumele sebandla le-MDC Alliance kobulawayo umnumzana Swithan Chirodza onguye osungula lengxoxo.
Inhlelo zethu zihamba kuhle ngoba phela senzo ukuthi simise yonke into vele elokuhlangana kwabantu phakathi. Kodwa kulokunye singani okungasijabulisiyo. Onjengokuthi uzananzela ukuthi umkhuhlane lo uthe uqalisa vele ukwazakala ukuthi ukhona. Uhulumende akazange athabe sokwethula umbiko wabantu abatholakale belegciwane leli endaweni zabo Harare. Sathola ukuthi bachothoza umeya, bachothoza lo mongameli webandla le-MDC Alliance u-Advocate Nelson Chamisa ukuthi uwenzeleni ukuthi akhulume ukuthi kulabantu abatholakale belegciwane ele-corona virus. Okutshengisela ukuthi kwesinye isikhathi kungaba khona ukuthi abavezi iqinisa abantu bakahulumende.
Ya, mnumzana Moyo, wena ubona njani okwenzakalayo? Ubona ungani kukhona yini okungenziwa ngamabandla aphikisayo wayezombusazwe kumbe kumele agoqe izandla akhangele uhulumende?
Hayi cha, ngoba ukulwisana legciwane leli akula politics phakathi, ngoba leli gciwane alikhethi ukuthi uyizanu yi-MDC uyini. Igciwane leli lihlasela wonke umuntu. So I think amabandla okuphikisana enza kahle ukuthi aphumele ngaphandle egcekeni, akhuthaza abantu babo abalandeli babo ukuthi nohlalana emakhaya until igciwane leli liphele. Siye sabona lathi umongameli wehlangano wethu uDr. Thokozani Khuphe ekhipha amavideo ekhuthaza abantu ukuthi bahlale emakhaya. Njengoba echilo umnumzana Chiroza, I think imvumelana naye ukuthi kukhona okungacaci kahle ngohulumende, ngoba even noma sibheka khona manje sithola kuthiwa there's only 25 cases and 3 deaths. Ama-numbers abo la to us ngathi suspicious nje, angiboni ukuthi baphumele egcekeni. And into engalimazisa abantu, ngoba abantu bangabona amanamba amalutshwane kangaka bazosuke bayekethise labo bazitshile ukuthi hayi, izinto kusho ukuthi ngapha thina sihlaselwanga ligciwane njengezinye indawo.
Ye, mnumzana Chirota, wena uthini ngalokhu okukhulunywe ngumoyo, uyavumelana lakho yini?
Kuqondile, kuqonde njengoSolomon. Phela ngalesi sikhathi ayisiso sikhathi sokuthi sikhangele ukuthi ipolitics, angithi isikhathi sokuthi abantu bevikele ukuthi impilo ingalahleki. Manje bemfuna ukuthi enye into ephezulu kwamabandla, into yokudla. Uzananzelela njengakutsho kwenye iprogram ukuthi uTrump, umongameli we-America, ke yena usekhipha 2 trillion ukuthi ancedise abantu be-Melika yesikhathi lesikula ma-lockdown lani lani. Lapha eZimbabwe uhulumende kazangakhiphe lutho ukuthi ancedise abantu. So kuhle sibili ukuthi abantu kuye kuthiwa kule-lockdown. But nxa abantu bengela kudla, bengancediswa nguhulumente, kungela into zokuthesta, so sisho ukuthi abantu sebeyakufa ngendlala phela ezinye, ngithi yabona. Kanti kungani kusenzakala endaweni ezeAfrika ukuthi uhulumente abafundi bancede oZulu kodwa bayabe thatha imali ze-tax ebantwini? So ngalesi sikhathi impupho kamelanga ishort, ukudla kumelanga kushort, uhulumente kumele ancedise abantu ukwenzela ukuthi sibona ukuthi umkhuhlane lo sesiwehlule.
Ya, mnumzana Moyo, siyabona ukubana bakhona abanye, enye inkokheli yezamabandla aphikisayo ababalisa umnumzana Charlton Wende, labanye sizwe kuthiwa sebethe bona bazakupha impuphu kulabo abaswelayo. Amabandla engayenza njani? Siyazi ukuthi baloku ingcosana nje abalakho, abangeke baphathisana?
Yeah, into enhle kakhulu ukuthi baphathise, ngoba Mangu kuti amabandla njengamabandla la aphikisayo siloku collect ama subscriptions from ama members ethu ande mangu kuti imali lezo zisetshenziswa ngendlela eqondileyo I think ikubalekile ukuthi amabandla kwanisa ukunikeza back to ebantwini especially njengoba sazi ukuthi izanu my distributor ukudla even kungasikho ukudla kwayo okudonethiweyo ba distributor on partisan lines baforce abantu ukuthi babe bephetha amakhadi ezanu so I think amabandla maye ekwanisa lawa akwanisayo I think kuyabongeka kakhulu ukuthi banceda abantu bakithi ngoba indlala into ezenza ukuthi abantu bagcine bephuma ngaphandle bengasabi kulockdown
umnumzana Dan Moyo isiphatha amandla sebandla le-MDCT ekhokhelwa nguNkosazana Thokozani Khuphe ube ekhuluma endawonye lesikhulumele sebandla le-MDC Alliance koBulawayo umnumzana Swethan Chirohodza Inhlanganiso ezimela izizalwane zeZimbabwe leSouth Africa zithi zikhathazekile kakhulu ngeziqondiso ezintsha ezethulwe lugatsha lwezimpila kahle eZimbabwe ezithi bonke abangena lesidumbu elizweni baza kuyavalelwa okwamaviki amathathu kusahlolwa ukubana abalalo na igciwane lecoronavirus. Andubana bavunyelwe ukuyangcoba isihlobo. UBenedict Nhlapo usipha lolu daba eseJohannesburg kweleSouth Africa.
Ngokusho kwemithetho emitsha yokungena kwezidumbu eZimbabwe, isidumbu sonke esingena elizweni sizathathwa njengesidumbu esilomkhuhlane othelelwanayo ngaphandle kokuthi makusazakala ukuthi lowo muntu ufe engozini yokulimala. Zonke izihlobo ezingena lesidumbu elizweni ziza kuyavalelwa kwamaviki amathathu lapho okulabantu abasahlolwa ukuthi abalalo yini igciwane le-coronavirus. Umtshayeli wemota isidumbu nguye kuphela ozavunyelwa ukuhambisa isidumbu emfeni ade suka lapho ahlala ubhekise kwele-South Africa engadlulanga ndawo. Kuzihlobo ebeziphelekezela isidumbu eziyabe zivalelwe, labo abatholakele bengelalo leli gciwane bazakhululwa ngemva kwamaviki amathathu ukuthi bayingcwaba isihlobo sabo. Umkhokeli wenhlanganiso emela abakwamanye amazwe kwele South Africa e-African Diaspora Forum umnumzana Vusumuzi Sibanda uthi kulusizi kakhulu ukuthi coronavirus isifike kusibanga sokuhlukumeza abantu ngalolu hlobo.
Kubavalela amalanga u-21 kusho ukuthi kahlehle nje kufana nokusho ukuthi cha akusafanelanga ukuthi isidumbu sikhatshwe masisiya eZimbabwe. So ngokubona kwethu ngathi lokhu kudinga ukuthi bakucabange futhi kahle kanti njalo uma kuyikuthi okwamanje kabavumeli izidumbu ukuthi zisuke kungangcono nje kuvele kuthiwe kazivunyelwa zibe sezihlala zigcinwe mhlawumbe kuze kufike leso sikhathi sokuthi sidlule kumbe zivele zincwatshwe lapha kwelase South Africa.
Umgcini sihlalo wenhlanganiso elwela amalungelo abomama beZimbabwe kwele South Africa eZim Imbokodo uNkosazana Victress Mathutu uthi isimemezelo esibatshiye bedanile. Uthi lo banje bekuzwisisa ukuthi uhulumende uzama ukuvimba ukumemetheka kwaleli gciwane kuzaba nzima ukuthi izihlobo zilinde isidumbu sisahlolwa qede lapho sezisiyavalelwa okwensuku ezingamachumi amabili lanye.
Awu into enzima kangaka ungathi uvele usiyangcwaba uphinde ukuthi ufike uhlale amalanga wonke lawa ukwarantaniwe kufana nokuthi kuthiwe abantu bengaye emngcwabeni. Singathi uhulumende ungaba lenye indlela nje angayenza ngakhona ukuthi kulokuthi abantu bagcinwe for amalanga wonke lawa belinde ukuyangcwaba. Kunganjani ukuthi bahlolwe ma bengahlolwa kutholakala ukuthi balawo umkhuhlane bagcinwe ke lapho kodwa nxa bengalawo badlulele phambili baye ngcwaba abathandwe.
Umgcini ihlalo wenhlanganiso emela beZimbabwe kwele South Africa eZimbabwe Community in South Africa umnumzana Ngqabuto Mabena uthi kudingeka uhulumende acabangisise kakuhle ukuthi lumthetho utsho ukuthini emntwaneni ofelwe nguyise loba unina kwele South Africa lasemuntwini ofelwe ngumkakhe besemazweni.
Kabayilungisanga kuhle, kumele ilungiswe kuhle ngoba ngeke kuvume ukuthi nxa ngishonelwe ngoseduze kwami kakhulu ngisuka lapha eGoli sengifika nje eBedbridge sengiyahlala ku-quarantine kanti mina bengisuke ngisiyangcwaba kusho ukuthi phela singeke sakwazi ukuthi hambe siyengcwaba isihloko zethu eseduze kakhulu eZimbabwe. Udriver ngeke abe nguye yedwa ohamba lesidumbu. Lokho sizakukhuluma lo ambassador lo consul general.
Iningi lito sekusobala ukuthi sekufuze bangcwabe izihlobo zabo emazweni noma nje usizi kuyikuthi izihlobo esekhaya angeke zisayibona imizimba ezihlobo zazo zingakangcwatshwa. Melestro 7 Johannesburg le South Africa ngingu Benedict Nhlapo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave, 4930 7270, laku 9885 kilohertz ku short wave. Ekuseni kusukusela ngo-6 kusiya ngo-7. Kuthi ke ntambama kusukusela ngo-7 kusiya ngo-9 pm sitholakala ku 909 medium wave, laku 4930 6040, laku 15460 kilohertz ku short wave.
Okwamanje wothi ngilinikeze ezandleni zikaGibbs Dube oxoxe labanye ababalaleli bakaStudio 7 enkundleni yokuxhobana lokuzilibazisa yeFacebook ekhasini leVOA Indebele.
Lezi zalona zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa ezithi sezifuna ukuthi zibuyele kwele Zimbabwe ngenxa yokuthi ziyahlupheka okumangalisayo okwamanje ngesikhathi abantu bavalelwe ezindlini, uhulumende wakwele South Africa elwisana lomkhuhlane we-coronavirus COVID-19.
Alikhuluma lo Ncube, lo Moffat Ncube, sendaweni yaseSouth Africa. Abantu silenkinga kakhulu ngapha emazweni ngoba njengoba kulehlelo loku-extenda amalanga e-COVID-19, bona ama-South Africans bayabhekelana, i-government wabuya bancedisa lapho abancedisa khona ngemali nani. But thina indlela yokuthi sisebenze ivaliwe, abanye abaningi abaseZimbabwe indlela yokuzisebenza isavaliwe kwamanje. Manje inkinga yakhona ayisibona kunzima kakhulu impilo lapha. Abantu abaningi abasela kudla, abala ma-benefits, abaphiwa lutho. Kungcono babavulele amabhoda ukuthi abantu sikwazi ukuthi besizihambele semakhaya.
Salibonani balaleli be-Studio 7, okhulumayo ngu-Wise Man wakwampofu. Hayi, simo sinzima kakhulu. Mina ngilapha elizweni lase-South Africa. Umumo unzima sibili, i-corona leyi sidalela olunye uhlupho olukhulu kakhulu. Manje inkinga esikhona yokuthi lokudla ezindlini asiselakho.
Siphinde njalo sathola umlayezelo othunyezwe ngomnumzana Dingumuzi Phuthi omele iBulilima West edale lePhalamende ekubandla leZANU-PF.
Ngikubona kuyinto edinga ukuthi aluba abantu bengananzelela indlela yokuthi bangabuya njani ekhaya, bencediswa ikakhulu nguhulumende ukuthi benelise ukuzohlangana lobunzima abangabubona besekhaya. Kunzima ukuba loduwo olungaka ukwelinye ilizwe.
Akwaziwa ukuthi uhulumende weZimbabwe uzancedisa abantu laba kumbe haji, kodwa esikutholayo ukuthi abamele eZimbabwe kwele South Africa bathi bayazama ngamandla wonke ukuthi bahlenge labo abahluphekileyo. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland, ngingoGibbs Dube.
Siphiwe ngothi singwabi ethi kwantuthu. Singakagqiki uhlelo lothola lamhlanje ukuthi sikhangele ebesilazo. Lokhu bebane abantu asebebuliwe ngumkhuhlane we-coronavirus eZimbabwe asebefunyanwe belalo labo bengamashumi amabili lathoba mnembili 28. Kuthi ke emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezedlula ezimbili lengxenye 2,659,557 asebefunyenwe beligciwane le-coronavirus. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguPraxidus Jeremiah.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.